umhlangano okhona silawo lozulu ke enkabazwe egweru ngempela viki naleti yakiwo kungumhlangano ke wokubonga abantu ukuthi ke ngomnyaka ophelileyo ngoJulayi baphuma ngobuningi emizini yabo bahamba bavotela ibandla le-MDC Alliance bavotela umongameli wethu Nelson Chamisa ukuthi ayestate house. Siyababonga kakhulu njalo sibacela ukuthi bangadinwa baqhubeke benjalo besekela ibandla labo ngoba i-MDC libandla labantu yibo abalibumbayo ngelabo yilo elizabakhulula njalo embusweni lo kantando kayithikisa wezanu-PF.
Manje licelile na imvumo emapholiseni njengalokhu okuya kwenziwa?
Isisekelo selizwe sithi kasiceli siyabazisa sesibazisile ikomiti zethu ezikhona enkabazwe ngikhona ngale emigrant south yiyo ke ekhangele lolo daba ke ukuthi bazise amapholisi ukuthi sizenza ke umhlangano ngithemba ke konke sokusendleleni yakho sebelungisile bakhulumisana la amapholisi abawazisa.
Ye, siyabona ukubana kuke kwaba lokwethuselwa kukaZulu ngumongameli Mnangagwa esithi yena ikakhulu abayetshengiselayo uzathatha amanyathelo. Lokhu akusoze na kudelise inhliziyo zabaningi bekele ukubuya emhlanganweni?
Lo umhlangano esikubiza sithi rally lapho umongameli lezinye inkokheli zebandla ke zizabe zikhulumisana ke loZulu. Kayisiyo ke demonstration le Mnangagwa athi uzatshaya abantu ngayo. Kodwa ke uyadanisa ke ukuthi ubaba womuzi ongothenjiweyo athembise ukutshaya abantu ukuthi bangademonstrate instead yokuthi alungisise inhlupho zenezi eziyenza ukuthi abantu bangene emgwaqweni. Isisithembiso okumele asipha abantu sona lesi ukuthi hayi bantu likhale ngalokho lalokho lalokho nizakulungisisa. Kodwa bangathi abantwana bakhe abantwana beZimbabwe bekhala bengena ezitridini abese bathembisa ukubatshaya bathembisa ukubabulala. Kuyatshengisela ukuthi sizintandani-ke eZimbabwe yasila baba uMnangagwa kasomongameli ohlonipha ilungelo loluntu, umongameli ohlonipha abantu, ohlonipha amalungelo abo ukuthi bademonstrate bakhulume abakusolayo ngoba nxa ikhona phana nguye kumele akulungise. Akula enye indawo, akula omunye umuntu okumele alungise inhlupho ezikhona eZimbabwe ngaphandle kwakhe njengoba sithi ungumongameli welizwe.
Njengoba lisitsho lini ukubana imihlangano le ngeyokubonga uZulu kutho ukuthi likhangelela ukuthi engasuka eGweru ikhona yini eminye imihlangano ezayenziwa kwezinye indawo zelizwe?
Ikhona sibili iyalungiselelwa ke izakhithwa ke iyazakale ukuthi izabe yenziwa ngathi kodwa kwakathethi ke sikhangelelena lo enkabazwe eGweru ngempelaviki. Eminye ezalandela ngamaprovinsi wonke nje size siwaqele.
Bakhona abasola ibandla lenu besithi lokho ligxile kukhetho oludluleyo lingafuni ukuthi lukhangele eluzayo. Ungathini wena ngalokho?
Yebo, ngakutsho khona lokho elikutshoyo, kodwa ke esikhathini esiningi kuyabe kungabantu abengabezanu-PF ngoba abantu abasekela ibandla lethu bayazazi inhlelo zethu zonke esilazo. Ngokhetho oluphelileyo sikhuluma ngokuthi kwaba lokuqilibezela ke wakhithwa ke ama-results angayisiwo umongameli wethu ke enqobile ngokuhlanganisa amavoti ethu akutholayo. Lokho asoze sikuthule. Sithi thina ilizwe lisengxakini lodwa wanqoba ukuthi ngumongameli welizwe. Sithi nanti ilizwe liyatsha, umuzi uyatsha. Biza ke abani lihlale phansi siqale silungisise udaba lololu olokhetho lwatshontshwayo. Silungisise ukuthi abantwana beZimbabwe bangaphila njani. Abantwana beZimbabwe bafuna impilo engcono. Ababakhokhela yibo kumele babone ukuthi bayalungisa impilo ibe ngcono eZimbabwe. Yikho sithi ke siyafuna ukuhlala phansi layo Mnangagwa sikhulumisane, ukhulumisana lomongameli wethu uChamisa ulungise indaba yena leyo yokuthi wazibeka. Bese kulungiswa ke ukuthi indaba ehluphayo yomnotho welizwe ibanjwe njani ukuze abantwana beZimbabwe baphile ngoba abantwana beZimbabwe bayahlupheka. Akula mali, akula kudla, akula mafutha, konke nje kuyahlupha. La magesi ayahamba, akulanto nje esendaweni yayo engathi abambeka. Yizi zinto esithi akumele kuhlalwe phansi zona lezo zilungisise. Kodwa siqale salungisisa udaba lona lolu ukuthi enye indoda yazibeka kungamelanga ibe yiyo khona phansi.